besilethemba lokuthi umhlangano lo bekhona besilethemba lokuthi kuzaphuma lento ebambekayo kwathi silokudana kakhulu ukuthi sibili ominister babuyile sibili honorable Minister Paul Mavima to Babu Mathema and other senior government officials kodwa bebuya nje bebezidengisela izandla bebengela any position paper thina njengama-unions sonke ama-unions ayisitshiyangalombili senelisile ukukhuluma ilizwi elilodwa njalo sabaqhubela eyethu i-position paper njalo ama-minister athe eyamukela i-position paper yethu bathe bona sebezayithatha bahambe layo ku-cabinet for further discussions. Engingakutsho sibile ukuthi akula progress ephumileyo from this meeting. That's why thina njenge-Progressive Teachers Union besithi thina basichithele isikhathi ngomhlangano lo ngoba akula lutho vele olubambekayo esingathi kuphutshile kule meetings and kuyadanisa. Othisha vele badanile kakhulu ngoba besikhangelele ukuthi uhulumende phezu kokuthi bezwe izikhalazo zethu besikhangelele ukuthi njengoba besibizile umeeting ngabantu labade belungiselele ukuhlangana lathi and babuye labo bele offer njengoba bezwile ukuthi hayi ababalisi bakhalele umsebenzi so besithi babuye labo besiphathele something.
Okwakhathesi ukukhalala umsebenzi kuyaqhubeka.
Ukukhalala umsebenzi vele kuyaphambili kuyaqhubekela phambili ababalisi ababuyele ezikolo njalo sifuna ukuxwayisa abazali abantwana ukuthi advice sifuna ukubanikela ukuthi bebekwazi ukuthi akusekho safe ukuthi abantwana bebesezikolo ngapho uteacher engekho. So thina ukubona kwethu abazali labo sokumele kathesi begcine abantwana babo ezindlini ngoba ukubayekela bebelokhu bebahambisa ezikolo thina singekho I think kuyingozi kakhulu. Kodwa above all iqiniso elikhona ukuthi uteacher lokhu be-incapacitated asiyindawo indaba yethu ize ilunge.